Ekhuluma ngesikhathi kusethulwa kusemthethweni isivumelwano sekampula Highlanders lenkampani yeBoniki isiphathamandla salenkampani uBlessings Marangwanda ukhuthaze abalandeli beqembu leBosso ukuba bathenge amakha ukuze bancede iqembu labo.
Namhla siyatshela amasupporters eBosso ukuthi eziBoniki sesibika ngama-products lawa ukuthi ancedise iHighlanders. Bangathenga ama-products lawa 20% of whatever they have spent eyalihamba ku-Highlanders.
Awusiko wawuqala ukuba iqembu leHighlanders libambisane lezinye inhlanganiso njengendlela yokuqokelela imali njengoba livele lisebenzisana lamankampani agoqela iNyaradzo, i-RNL kanye le-Sanctuary Insurance. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi bazaqhubekela phambili bebambana lezinye inhlanganiso ukuze baqede udubo lwemali ababhekane lalo.
Ngizathanda ukuthi ngikhulume i-choice ejaleleyo emandebeleni ukuthi umfula ugcwaliswa yisifundana. So thina njengeqembu leHighlanders Football Club sibona lokhu esikwenza namuhla lapha kuzaphathisa kakhulu iqembu ngoba i-20% yemali ezathengiswa ngayo intolezi izabuya kwaHighlanders Football Club.
Inkampani yeBoniki yenza amakha anukelelayo afafazwa ngumuntu emzimbeni, amakha okugeza kanye lawo okugcoba, njalo impahla yabo izakube yilophawu lweqembu leHighlanders. Lesi sivumelwano ngesomnyaka owodwa. Iqembu leHighlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebelilithola livela kwinkampani yeNet One nyakenye, njalo lokhu kulichilisa esimeni esingamanga kuhle njengoba selingasanelisi ukubhadala abadlali iholo labo. Emavikini ayedlileyo lize lakhupha umbiko licela ukuba labo abayenelisayo balisize ngemali ngoba lona linyela indlela yokuqokelela imali kulezi nsuku. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni, kodwa lokhu akweneliseki kulezi nsuku njengoba umdlalo wenguqu ungavunyelwa ukudlalwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lalapho-ke wadlalwa khona bekungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.